bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama AK-47 sokuthenga. Bangithole ngikhuluma losomabhizimusi ekade ngifuna ukuthi encedise izakhamizi lezana kade ngizijuthi bezisakha idamu ukuthi zithole amasamende. Ngibathengele amasamende, ngibathengele ifiweli le mota yokuthi khona iyethwala amatshe njalo iphinde iyethwala amanzi. Ngisakhuluma losomabhizimusi lwana ngabona ke sengithiwa khona hamba ndoda, hamba ngale emoteni. Ngihambe emoteni ngiqutshwa ngamasosha aka ele mbhobho. Ngisiyafika ngale ngithole kulo second lieutenant okade ekhona ethi kimi indaba uhamba lo muntu ongela mask. Beyilosobhuku oyi-1 osuka kuleyo village lapho kade kulungiswa khona idamu lona lelo. Ngase ngibatshela ukuthi hayi usobhuku besisonke emoteni sibabili, ngimsuse nje emzini wakhe. Kwathiwa asambi sokufuza ukuthi lihambe liyebhadala ifayini. Ngathi hayi ifayini siyabhadala, kodwa usobhuku umthiye nini ngoba kula transport yokusuka eBinga usiye emanjulo kugcwele ama road block indawo zonke, abantu abavunyelwe ukuhamba basebesiyekela ke sasesihamba. Namhla ngithe mvuka ekuseni ngavuka sentshelwa ukuthi ijoku yonke ibibhizi ikhuluma ngokuthi khona uMP uhamba emobilize abantu ukuthi khona mhla ka 31 July kube le demo eBinga. Thina njengebandla mina ngakhethwa njengommeli weBinga North under EMDC Alliance. Njenge EMDC Alliance kayisithi esihamba sikhankasa ukuthi khona kube le demonstration le kamhla ka 31. Thina ke singabe sivumelana labo abantu laba abathi kube le demonstration yona leyo, kodwa ayisithi esihamba senza njalo. Njalo ke ngiboleka test ngithola kulama message abhodayo ukuthiwa khona ngibhizi mobilize ama youth, angizake ngihlale nama youth. Ngihlangana lezakhamuzi, ngihambisa indaba yami yedevelopment, angila lutho engingabe ngingaluwenza ngo-31. U-31 abantu bazazimobilayiza bodwa.
Wona umumo unjani khona ngapho eBinga?
Udubo lokutshengisela Chris iqiniso elikhona ngelokuthi abantu balethemba lokuthi khona anything okungabenza ukuthi kukhiphe izano kuyabe kukuhle. Amawadi wonke engiwabhodileyo so far atshengisa ukuthi abantu bakhangelele ukuthi u-31 July kufuze eguqule uhulumende, ngoba abantu bathi bona sebediniwe ngohulumende lo, sebediniwe ngodubo oluphakathina kwabo. Amapholisa, ama-CIO, amasosha ikakhulu laba abaphansi nxa bekhuluma lathi bathi madoda hayi vele siyalisekela, qhubekela limphambili ngokukhipha lo mumo, yikho okukhona ku-ground ngalesi sikhathi.